Impi ekubhlungu ngempi eUkraine leRussia ukuthi abantu abaseyela iUkraine abantu bona baseyela abantu beUkraine abantu abathembekileyo. Ngingangisitsho abantu bemazweni lapha abazithi first world lapha sakhulu eAmerica bayadinwa masinyane. Impi leyo ayiqondana ngalabo bayibona iyimpi yeRussia leUkraine. So i-support yaba izikhali zaba babezithembisa iRussia leUkraine ngezimali. So kusiya sokudonda abanye sebethi angaphiwa abantu beUkraine bangaphiwa. But kudubo yukuthi selisithi umuntu engaphiwa linalavela laqalisa kudala impi latshayisilwane ngempama. Batshaya uPutin ngempama bathi thina siza kulo sincedise kuze kube nini lanini. But kathesi sebefake imigoqo ukuthi imali yangikhona kumele iphuze. As long as iphuze imali lami kuyafika ikho kufunwa nguPutin ukuthi eyabe lokhu etshaya iUkraine. So leyona yimpi ebuhlungu for ebantwini labantwana lezalukazi everybody abadisplaced asebegcwele indawo yonke ngoba usoze bafa babuyela kibo kwa. Yimpi ezathatha isikhathi. Ngoba kathesi iUkraine izikhali sezisiya zingasangeni ngendlela ezazingena ngayo kuqala. Lalapha babe sebefundile khona iRussia. IRussia sibuyela futhi. Ngobuhlungu bezimpi ungaphathanga okwakho.
Okungaqeda impi le kuyini? Inkulumo na njalo ngubani ongazikhokhela inkulumo kumbe aziqoqe?
Mina ngibona ngani i-European Union nxa kuyukuthi balothando lokunceda iUkraine yiwo amazwe anganceda abangafosa uPutin ukuthi angene ngaphi ekukhulumeni. Ngoba uPutin angazake aqhathiselwe iAmerica kumbe afoswe iAmerica ukuthi angene ekukhulumeni kumbe iBritain abangekho phakathi kwe-European Union. Njalo uhlupho lwamazwe kunamanye amazwe anqambile. Amanye amazwe ayasapoti iRussia aphinde asapoti le-Ukraine. Kulamanye amazwe abanjengabo-Belarus labo bani bani abasewaphathi of Europe abasapoti iRussia abanye basapota iUkraine. Nxa bengezwana lamanye amazwe abanjengabo-Poland and others abaphakathi kwe-European Union ukuthi babe negotiating peace. Abanye ngale besiya khuluma loPutin abangapha abanye bekhuluma lo Ukraine yikho kungaba ngcono.